Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
sisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo ikuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgabe.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zejike. Akulasizathu sokuthi phela khona yena yeke lilizwe lakhe lisisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mgabe udlulisele phambili umkhankaso welupane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuya kwelatshwa.
UZulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lama-Warriors ngokuthatha inkezo ye-COSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempelaviki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mgabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le-G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mgabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEma Shaw Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethule kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho ethu seleyo khona umoyo esithi gabasoze bamvumele ediliza ibandla lezanu PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi uShiri kazithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becoxisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisiswa kuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi ikuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgabe.
Ubona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlawumbe kakusoze kugcine kuhle kwinto lokhu njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubutho ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Ye hayi khona sibili ukwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani La umoyo uyesabela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mashayana angani kuthiwa ngokuhwa ibhetshi komuntu la uChiwenga kumbe nguyo parents Shiri nxa ukuthi befuna ukulwisana la umoyo ngiyacinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukhona laye umoya abe kuthembile ngoba angikhole ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezanu kuphele nje kungela sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala nkomone kodwa sithemba ukuthi uzophepha umfokabulevu
ukhona yinto elungileyo na babu magonya ukuthi abantu abakubutho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo
eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabe zombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithani.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kaDMLA awenze eLupane ngempelasonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zendaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekele abantwana bezimbabwe zedukezi akula sizathu sokuthi khona yena yeke lilizwe lakhe lishifa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe lokho kuyisizathu sokuthi sibilibone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela yikuthi impilo yakhe ibenhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badube kanjani and lama-tips akhona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphela okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani bonke babona ngelihle elibona ngalo ngabani vele kabamvoteli ukuthi abuyele esikhundleni
kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa eLupane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khonoku
kanti vele uyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela yikuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile seyadingintile kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile mina nginethemba lokuthi izinu khonaphana kunjalo kuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngupresidenti kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphumi athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe so vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ungakhangela ama-campaigns akhe vele uyabe sekhampeni lawo lango-2013 umfazi wakhe ngiyowayebhize ekhampeni labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala esitele ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela esebhareni so kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu beluthe thina abantwana bezimbabwe sidukeka yenesenzikiseleyo labantu abakhe
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zewange sicele idale lephalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho kusicelo sayo esifikise dalele parliamente ngolwesihlanu. Inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izinwa isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association umnumzana Fidelis Chima wachasisa okunengi.
Izinwa ile tendensi yokudisconnecta amanzi ingela court order. Then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo ephampa amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinye. So izinwa ekuyenzayo ikucollect-a i-revenue kuphela. And then S3 iyokuthi izinwa yona icollect-a annually approximately 800,000. Imali leyo ihamba ugovernment and thina ama-residents. We can't let izinwa to account for imali yona le. So under normal circumstances, we want it to at least be the local board to touch over the running of water because we are simple with it in our residence. We use the local board into the account. And then it is that it's also in line. So we see Zona is in a system level. It's so questionable. So I'm a resident, but China is a complainer, China is a donor, we are meeting, the city is in a corner, I go pay it. We try to go in data, but still we can, and we are sure. We go to Hamba, a parliament, and try to petition who to do and the local board should take over the running of water, like any other local authorities in Zimbabwe.
A parliament, the corner, Vasa Mugelanjani's Telosin.
Azongela any problems bathatha i petition and the promise to come back to us and hopefully asibone ukuthi kuyakalele any challenge that we face.
Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lama Warriors athole inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba iqembu leZambia elejibholobholo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale valaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa akwele Egypt abika ukuba avulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabuka kusa lapho abe ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yefemine early warning systems network bathi kulabantu phose abayizigidi ezintathu kwele Kenya labe edlula izigidi ezintathu kwele Somalia abahlaselwe indlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo ekuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanayo ebalisa othukela leya hypertension iBP esibahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungajo ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakhathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala noma igobho leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi ihole yangkhona yabe ingayenzi. Ufike lapho kokuthi umuntu akwanisa ukungena kwezinye indawo le wheelchair ngoba befuna ukudlala la. So kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu. Nxa uthi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa ezemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoya uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekile badlale khona. Inkinga esilayo kathesi. And ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngathi azange sibambe khonapho. I-sport equipment yangkhona asilayo. Senze ukuyathatha kwamanye amazwe. Lapha tholakala khona. So even in terms of my ground malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekile banjani bedlale khona.
Umeli wabakhubazekileyo edalela eParliamente uSenator Anashiri okhubazekileyo laye utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okunengi ukuthi siyabona ukuthi into lezi esifana lama wheelchair yokudlalisa imidlalo iyadula kakhulu. Kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma Paralympic Games, kuma games, kuma province onke kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abagubazekileyo ukuthi lati ama-facilities, environment, lapho lati siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lakho kuwe disabled friendly. Lati sidlale imidlalo leyi lati sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa. Uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho leziqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi ulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi kungamanga ingamanga imbiko yethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo lonobhala obona ngenhlelo zaleli bandla uMnumzana Bednico Bebe bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBhebhe loBhebhe bekhuluma ngodaba lolu kanye lomnumzana Sikhumbuzo Moyo yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana lezizalwana zezimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda kwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyatshelela kancane kube sokusithi iZANU PF ngani abantu bayayisekela, so akungene khonapho ma
sisanika iy'ngithi zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-agrobarometer itshoni. Njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisiya phezulu kazingene kuZulu ikakhulu emakhaya. Ngikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu sikhuthaza likhankasa ukuthi abantu bambe uyerejista. Akuqina zizaqina kodwa anti uyayazi ukuthi vele uma usula lo muntu othola induku wena uzizandla kuba nzima kodwa kakutsho ukuthi uzazimisa khonokho.
Are baba Bhebhe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko ke phela sesokuloku khankaza kathezi kuyaphumelela kumbe khona ngani kuyimgoqo?
Vele imigoqo lapho kuhlutshekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala baqhala izinyembezi. Nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula. Umuntu nxa esegalula uyabambana ngoba yini akubonayo. So okwenzakalayo ke eZimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle, akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngoba umuntu uyazikhuthela. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omunye atshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kuyini, wonke umuntu uyakwazi okwakudlalayo. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele benze. Xa befuna ukuzikhipha-ke ehlutsheni lolu, okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Yho manje ke sengilo baba ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani Dr.
Mphilile kakhulu kunjani eJozi kona?
Hayi Jozi mathi ngiyathisa nje namhlanje.
Nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Hayi mina ngiboni la abantu bengasebenza senzela okunye okungcono because khanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisimengi njalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election. So akuleki indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebaba munyumula la abantu bezayo.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa, obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kumnumzana Beniko Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo, uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenze iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeKhosafa Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweleZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamchina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UChiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani, njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe eleZambia nge-3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Muthizwa odlala ephikweni uTalent Sharp wakanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure betshayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngama-Warriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeKhwasafa kujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
Oh, the trophy means a lot to me. kuphela yithi siyi-team ngoba into esisebenzele kakhulu ukuthi sithole i-team kusela 5 days ukuthi kube le tournament sibahlanganise sibenze babe i-team esebenza ndawonye is something that is wonderful and abafana laba I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela umthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu leHighlanders adlale ngayo kulenkezo.
I'm a very good player. A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him, Medlala Kuwing, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which has ended up man of the tournament here.
Umthizwa, okay, twenje ngomdlali. Odlale ukudlula bonke kwinkezo yeKhosafa. Kukanti uCaptain Ovid Karuru. Muye uqedela amagoli amaningi echayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSande Chitsamba. Muye oselinkezo eziningi zeKhosafa elezimbili njalo engakazela ahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorthwest kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
La silisa lo muntu yagula ingoma ka Obadiah Matulane ichaheli tala ligqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
Umongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.